soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 9 Mpandula 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Amazwi omkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tswangirai awukuthi igugurawundi yabangelwa yini asecunule abanengi.
Kanti abantu bemathweni le-Midlands abama-victims egugurawundi kwakumele badefende waphi amazimbabweni, bewadefendelani, bewadefenda kuthela.
Amafutha ezimota asesilela elizweni kulandela ukwehla kwesisindo semali yohlobo lwama-bond notes.
Ubhodi amagaraji wonke akototali ungabona vele lilodwa lingela ohliwe kwazi ukuthi wonke kahala esiphakathi kolunye uhlupho inhlanhla nje ukuthi ifiweli lozingena ku-black market.
Ozithi inkosi yamaNdebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo ukhangelelwe ukugcotshwa ngolwesibili oluzayo eZimbabwe International Trade Fair. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amazwi omkhokeli webandla le-MDCT umnumzana Morgan Tswangirai owukuthi igugurawundi yabangelwa ukukhethana kwemihlobo aqhubeka esolwa ngabanengi. UTswangirai wethulela amazwi ngempela sonto edluleyo emhlanganweni wamabandla akumanyano we-MDC Alliance. La mazwi abanye bathi ayiqondiswe kumsekeli wakhe unkosazana Thokozani Khuphe owayengekho embuthanweni lo. Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Nqabutho Mabhena ulobele umnumzana Tswangirai incwadi ekhonona ngamazwi la. Sixoxe laye saqala ukumbuza ukuthi kanti vele kutheni aze yalobele incwadi.
Uthe sefikake kokulawayo sibonile lokuthi abantu kade bekhona kodwa kade ongagcwalanga njengeminyakeni. Wasekhipha ke istatement inkulumo yokuthi okwenza ukuthi kube le gugurawundi yokuthi abantu bapromota i-tribalism, i-ethnicity, bangadefendi amaZimbabwens wonke. Umbuzo esizibuza wona ukuthi nxa izizalwane zaseZimbabwe zahamba empini zisiyalwela inkululeko. Ngo-1980 abasemathebeland le Midlands bavotela izaphu. Igugurawundi yaqala ngo-1983. Kanti abantu bemathebeland le Midlands abama-victims egugurawundi kwakumele badefende waphi amazimbabweni, bewadefendelani, bewadefenda kutheni. Ngoba indaba yegugurawundi yindaba yezanu-PF eyayilwisana lezaphu yathumela igugurawundi e-Midlands le-Matabeleland. Yikho sibona inkulumo ka-Morgan Tswangirai kayiqondanga. Ukumbhalela-ke kwami incwadi kuyikumqondisa ukuthi angaphindi inkulumo enjalo ayikhulume nxa engelalwazi lokuthi indaba egugurawundi isukela kuyo.
Sizwa kuthiwa uthole impendulo. Ungasitshela ngamafitshane ukuthi impendulo yakhona kuthiwani?
Impendulo engiyitholileyo noba nje bengaqondanga mina kodwa besibhalwa nje ingane ibhalelwa uZulu wonke ithi yona akumelanga sixabane ngendaba zokuthi ubani ngumhlobo bani abantu lobulindebele lobulidonga ulalo ilungelo lokuba ngumongameli. Kodwa-ke abakuphazamisayo abakungananzeliyo ukuthi indaba yonke lapho ukuxabana kwayo kakusikho ukuxabana kokuthi babanga okomhlobo. Ukuxabana kwabo babanga i-strategy le-tactics ukuthi udaba lika-2018 kumele balubambe njani. Bese belahleka ukuzwisisa ukuthi inkulumo zabo ezibaxabanisayo yiziphi. Bese befaka indaba ye-tribalism ongamelanga ivele ingene phakathi. Yikho lakhona futhi engikutshele lo khulumela uMorgan Tswangirai ukuthi liyalahleka nxa ngoba kungakhuluma uThokozani Khuphe ngoba ebeyemathebeleland sekuyindaba ye-tribalism. Kodwa-ke nxa kufakwa uNelson Chamisa kufakwa omduri besiba ngo-deputy president be-MDCT akuso tribalism bona babona kwinto eqondileyo. So ke sibafutshela khona ukuthi akumelanga nxa bexabana kumbe nxa bekhankasa basebenzise i-tribalism lapho evele ingangeni khona. Bona kabahlale phansi noThokozani Khuphe balungise into zabo ezibaxabanisayo basekele thina singama victims beground sizazilungisela indaba yeground nxa isikhathi sesifikile.
Hello ke ngumnumzana Nqabu Nicholas Mabhena isizalane seZimbabwe bekhuluma le Studio 7 ese South Africa. Lokhu sekudaba olufanayo udaba lomaphepha agcona umongameli weMDCT umnumzana Morgan Tswangirai enxoma umsekeli wakhe unkosazana Thokozani Khuphe ahazwe edolobheni leGwanda ngeviki edluleyo elokhu edida ingqondo zabasekeli baleli bandla. Abanye bathi le yimisebenzi yezanu PF kodwa abanye abafana lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi zeGwanda umnumzana bekezela madumafuzwayo bathi kukhona ukuchaya amanzi kudaba lolo.
Sabona sila igcwele ngestrateni ikakhulu phambi kweofisi ye-MDCT yena leyana.
Ubona abantu khona ngapho eGwanda bathini kakhulu abasekeli bebandla le-MDCT bayakusekela yini lokhu ukwenzakele?
Okwamaqini nxa sikhulumisana labo thina abanye esingekho phakathi kwakhona ku-divided. Kulabanye ababhiliva ukuthi amaphepha lawana aphume kwabanye babo ngoba bayasho abanye ukuthi kunabanye abasuka ngomgqibelo baya kobulawayo kodwa abafikanga kulontshi ye-Alliance kodwa babesukile eGwanda. So bacabanga elithi kungaba yibo ababesiyathatha lawo maflyer bese wajika ngabo. Bese kusiba nabanye abayalayo bethi no, indaba yamaflyer le ingabe ungumsebenzi we-ZANU-P F le-CIO ngoba balokhu yenza izinto ngazena lezo ndlela kwaningi ukuthi kuphoke kuvuka kuqhaywe ama-flyers ejele indawo yonke ku-10-10 kudingiswele ukuthi avele ngabhathi ukuthi uyalandelisisa ubonda hhayi kungaba kuyikwenza kwezanu-P F. So ku-divided okwakhathesi ngoba ikakhulu khona phakathi ku-MDCT kusaselokwehlukana abanye besithi i-Alliance right abanye besithi kayikho right. So there is kungaba ne-possibility yokuthi ama-flyers lawo made angaba asuka phakathi or kuyisandla esingaphandle.
Kodwa wena ngokubona kwakho kule mpawu yini ezikhomba ukubana amagwaliba lawo avela kubasekeli bebandla?
Ngowami umbono nxa ngingakubeka kahle sibili ngowami umbono ngendlela into ezimi ngayo lanxa ukuxoxisana nje nabanye abasebandleni be-MDCT kungaba lethuba eliningi ukuthi ama-flyers lawo asuka phakathi kwawo kube lamathuba amalutshwane ukuthi engabe asuka phandle. Ngithi amathuba okuthi angabe maningi ukuthi asuka phakathi angabe maningi ngenxa yokuthi esikutholayo hambe eGwanda abaningi abavumelani lokuthi infact ema-Thekwini South abavumelani lokuthi i-MDC kancube iphiwe ama-seat okungani iyawaphiwa ku-Alliance Agreement besithi MDC kancoba kulante kade iyenza bona bebevele sebesebenza ku-ground. So akwenza ukuthi bethi besebenza bese kuyabezethathelwa ama-seat anikwa abantu akade bengayenzi lutho.
Alo-ke ngumnumzana abekezela madumafuzwayo isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi zeGwanda ubexoxa le Studio 7 ekhona le eGwanda. Amafutha ezimoto asesilela elizweni kulandela ukwehla kwesisindo semali yohlobo lwama-bond notes. Ama-bond notes ayethiwa azaba isisindo sawo siza kuba nguchiki lobhanqa ledola leMelika kodwa isisindo salimali siqhubeka sisehla okokuthi abanye sebethengisa limali ngesisindo esiyingxenye yedola. Sixoxelo somabhizimusi umnumzana Albert Mhlanga uze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Gande lapha eZimbabwe sesilohlupho. Uyakhumbula xoxa sazo ungibuza ngokuthi ama-civil servant aphiwe imali. Lami ngikwazisa ukuthi kusukisela ngo-August lapho esiyaqeda ukubabhadala ilizwe liyabe lingasela mali. So kufikile khonapho imali yokuthenga ifueli isishota eZimbabwe okubangela ukuthi emadorobheni enjengakobulawayo leHarare lama-queues ama-fueli lapho ethe yatholakala khona kodwa ungathola kungela kuyabe kusitsho ukuthi kabalayo bayakwazisa ukuthi sinelela i-delivery kayikabuyi. Siyazibona nje imoto zibuya gqoqo yetho ukuthi hayi silindele ifueli ubhoda amagaraji wonke akototali ungabona vele lilodwa lingela ohlube kwazi ukuthi wonke kahala esiphakathi kolunye uhlupho inhlanhla nje ukuthi ifuel lokhu ingena ku-black market xa ingena ku-black market alukhanyi kangako lolo hlupho.
Sizwa abanye besithi okunye okungaba kubangela ukubana kube le dubo lokuswelakala kwamafutha ezimota ipetrol yikuthi isisindo se-bond note sesiwe kakhulu nxa kuqathaniswa le-dola le-Melika. Kungakuliqiniso yini lo?
Kuliqiniso ukuthi isisindo se-bond note sesiwile kakhulu uqathaniswa le-dola le-America. Ngoba ungabona into eziningi sezikhwela kakhulu. Ngingakunika i-example, bengiyethenga i-dipa. Lakhonde ithenga efekthari beliyi $100 ngikhonapho nje bahle bathi kabalikhwele libe $150 okuyikutsho ukuthi hhayi i-bond note isiwile. Vele yayiveliwile uyakhumbula lapha esiyithenga khona emkambo e-black market vele bebeyenza i-70 cents kutho ukuthi ngezinye iy'ndlela sikuma between 50 to 60 cents i-value ye-bond note kakusasebenzeki.
Alo-ke ngumnumzana Albert Mhlanga usomabhizimusi ubexoxa le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa bafowembula.
Yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama nguntungameli Nkomo. Lizakhumbula ukubana ngeviki edluleyo besile ngcwethi kwezamasiko njalo engusobhuku wenketa village elowagwelo umnumzana Matthew Nketa. Sixoxa ngemizamo abayenzayo yokuvuselela amasiko esintu kulesi sigaba. Ekuqhubekeni kwengxoxo yethu namhla siqale ngokubuza uNketa ukuthi kanti ubuhosana bona bufundelwa njani.
Ubuhosana abufundelwa yi-spiritual program ebakhona njengayo idlozi. Nxa umuntu eza kuphunywa lidlozi, kunedlozi lobuhosana, kunedlozi elokwelapha, elokuba yinyanga. Kodwa-ke kuphuma emuntwini ngokuthanda kwemvelo.
Nxa licela izulu khona ngapho enkabazwe kahle kahle liya ngaphi?
Kuyiwa emtolo ngokohlelo lesintu, kodwa ngokohlelo lesikrestu ayabuthana amakrestu lapho abe khethe khona babuthane bacele. Khonokho kuyake kusinegide nxa siphumile sakwenza, ikakhulu ngokohlelo lwesintu iganga lethu lingcolile, igcwele amalembu abothelwayo ngabantu abagangileyo esigabeni. Kube sekusiba le mvunulo ezinga lunganga abantu abahamba bezibophela ezihlahleni futhi. Konke lokho singakuphuculula nezindlu zabothekwani, sikhuculule sigcubele lamathambo. Imvelo ijwayele ukuphendula endaweni yakithi elowagwelo, singakwenza ngakuhle khonokho isikhathi sisekhona. Yasilithole izulu lokuphilisa abantu, singabi ngabantu bokuhlala sinedwa yikhela.
Ukhuluma ngendlu kathekwane, kuyini? Ngothekwane inyona engiyaziyo mpela.
Yiyo kanye lelihlo elilodwa.
Liyabe lichitachita indlu yayo, kuyabe kuhambe njani khona?
Esintwini kulenkolelo yokuthi uThekwane ubutha yonke into, ubutha lezinto ezivala izulu kanye lezikhova izindlu zazo lezinkozi. Ngalesi sikhathi, isikhathi sokuhamba sikwethula konke lokhuyana, kutshisa amathambo siwagqibela. Imvelo ekaNkulunkulu lo mveli ngange yadala lomhlaba ibe klini, ngoba ingaba klini sikhuphe zonke lezo zinto liyana kuphela.
Nxa lithe lachitha indlu kaThekwane sobhuku, uThekwane yena sehlala ngaphi manje?
Uzabona lapha azahlala khona Ntunga, ngoba-ke kuvele esikweni kwakuthithi ngalesi sikhathi kuchithwachithwe izindlu zazo zonke lezo nyoka. Asikwazi ukuthi kudala babehlala ngaphi, kodwa lathi silandele isiko labadala.
Ngezinye indlela singathi esintwini uThekwane yinyoni embi efana nje lesikova.
Ya, kulenkolelo yonaleyo imbi khonapha ngathi ufike ezidlekeni zazo. Asikwazi ukuthi kazizwanani njani lezulu, kodwa kakhulu abadala besithi ziyachithwa ngalesikhathi.
Sesike sezwa abomkhathi bekhuluma ngokuthi ngomnyaka ozayo kulakho ukungabi lezulu elaneleyo. Ukucela izulu eliyikhuluma ngakho lingaba lilandela na leyo mbiko, kumbe lenzokwena okungelani le mbiko le?
lokhu kwenzakala minyaka neminyaka. Ngokwesintu ngesadabuka vele kusenziwa minyaka ngeminyaka. Abomkhathi babe beqondile ngabe sicebisa khonokho ngoba kuzasifaka esigabeni sokuthi sikhe silungiselele inhlanyelo zokuhlanyela. Abantu kabakhuthaze emavillageini kugrassroots ukuthi abahlanyele ama-small grains. Kuze ama-small grain crops ayaresista ilanga kunokuthi utshaye i-acre yonke umumbu. Kungangcolukuthi i-acre uthi hafumbi, hafundumba, hafuzuvu, njalo ugabanise la ama-small grains ethetha opoko laba. Abanye bayasicupha isishwala kade singokadefinitheka kakhulu lonyaka bayivunile kithi la.
Siyake sibone abanye umuntu uyabe eyinyanga uthole eselahle amathambo uwaya echurch esengumprofita. Abanye umuntu uyabe ngumprofita echurch uthole eseyinyanga. Kuyabe kuhambe njani kona?
Osegukukela esikrestini ezakulakadele zembatho zesintu kuqakathekile ukuthi azigcele angahambi ezitshathike ezicukwini ngoba zizikhonkwane ezibi.
Hayi, siyabonga sobhuku bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Ngibonge kakhulu Ntunga.
Lolobe kuluhlelo lwezemaphandleni sixoxa lencwethi kwezamasiko njalo engusobhuku weNketa Village eLower Gwelo umnumzana Matthew Nketa. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtunga Milinkomo.
Ngukama
namlela
mshweshwe
namlela nampawa fowembula.
Hayi, siyabonga Ntunga Mili. Kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba lamhlanje sixoxa lesikhulumeli sikamnumzana Stanley Raphael Khumalo. Kulandela ilanga lokugcotshwa kwakhe njengenkosi yamaNdebele ngolwesibili eZimbabwe International Trade Fair. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga baba Gande njalo ngibonge labalaleli bonke bakomsakazi abalaleleyo.
Ungasitshela ngomcimbi omkhulu lo elukhangelele ngolwesibili ukuthi amalungiselelo akhona ahamba njani okwakathesi?
Ngithanda ukwazisa uZulu wonke wakomthwakazi, ngithande njalo futhi lokumusa uZulu wonke wakomthwakazi ukuthi mhlaka 12 September sizabe sise Zimbabwe International Trade Fair lapho okuzabe kugcotshwa khona inkosi umzilikazi wesibili, lapho inkosi umzilikazi wesibili azaqala khona ukusebenza. Sicela uZulu wonke wakomthwakazi ukuthi eze kumcimbi lowo azogcoba azobona inkosi yabo iqala umsebenzi. Amalungiselelo kasi ahamba kakhulu.
Bakhona yini abakuhulumende elibanxusileyo?
Sinxusile baba, saze sanxusa kanye laye umongameli uPresident Robert Mugabe ukuthi nxa elethuba angabuya laye azobona inkosi yakithi igcotshwa. Sinxusile amazwe amaningi kakhulu awomhlaba wonke ukuthi labo nxa bengathumela abameli babo, nxa bengazibuya bona futhi labo kulungile, izincwadi zonke zihambile, sikulethemba lokuthi izabe silabo abameli babo kanye labo.
Bakhona yini abavela eSouth Africa elibanxusileyo abakomkhumalo?
Bonke baba banxusiwe, sibe sikhona ngale kuviki ephelileyo kuhlangane lezinduna eziningi khona ngale zinxusiwe zonke, ngisho leze eButswana zinxusiwe izinduna ukuthi zize baba. Wonke umuntu babunxusiwe ukuthi eze.
Njengoba sike sezwa abanye abakokhumalo bengani bayakhonona, lubona ke babe bekhona?
Baba, senxuse wonke uZulu wakomthwakazi kanye lawo amantungwa wonke kanye labonabo abangani bayasola ukuthi yona le inkosi ingabekwa. Bonke banxusiwe baba, bakhangelelwe ukuthi babe khona. Siyakwazi ukuthi khona baba kukhona ukuba le mihawu, kukhona uyazi ukucilelelana phansi njengezimuli lini, sonke siyakwazi kukhona lokho. Kodwa ke nanku umsebenzi wesizwe, banxusiwe bonke, kunxuswe wonke umuntu ukuthi akeze azobona umthwakazi njalo ehlangene, umthwakazi evuka.
ngobani kahle kahle abakhiphe imali yokuthi kuphumelele
aba into le iphethe ngabantu bakomthwakazi abantu bekukhupha amadola bekhupha ama 50 cents bekhupha nicho ama cent akadivelayo umsimbi wonke lo uthwelwe nguZulu wakomthwakazi akukho ngisho senti elivele komunye umuntu ngaphandle kukaZulu kamthwakazi uZulu nguye ozenzele yona lomsebenzi nguye oziphathele yona lomsebenzi ngumsebenzi wabo
kanti kungani umcimbi lo ungenziwanga lapho okuyake kwenziwe khona umgubho wenkosi
baba ngale sithanda ukuthi sithandisele kuhlabantu bakomthwakazi emhlahlendlela lapho kuye kukhunjulwe khona inkosi uMzilikazi laphana kuyabe kukhunjulwa inkosi uMzilikazi yikho ke ayisiyo indawo yokuthi abantu bangagcobela khona inkosi lapho inkosi eyaphumula nje khona izihambela nje ayisikho lasemzini wayo so ke yikho ke akumele kwehlukaniswe ke lokho ukuthi hayi inkosi kayigcotshelwa ngale lapho kwaphumula khona uMzilikazi inkosi iyagcotshwa loba ngaphi kodwa ke ngale kungisikhumbuzo kuzahlala kunjalo kuyivele kwindawo okukhunjulelwa khona uMzilikazi kodwa ngibona futhi le nkosi ivele iza kutshintsha khonokho inkosi mathi khona ngoba kumele uMzilikazi ayekhunjulelwe emzini wakhe ngeke ayikhunjulelwa lapho aphumula nje khona ubezimsithi abantu sebesithi ba khumbulela khona yena kade indoda kade lomuzi wayo kumele zonke into lezo ziqondise inkosi yona le eza kuba khona ezaqala ukusebenza ngolesibili mhla ka 12 September lonyaka
hayi kwezwakala isibongile kakhulu ungavalela isiZulu
ngithanda ukuthi ngivalelise uZulu ngisithi mazulu amahle mthwakazi omuhle nabondlela zimhlophe ngithi lisale kahle lingakhohlwa ukuthi umcimbi wena omkhulu eyiwona lina eliwukhiphele nje lezimali zenu eliwukhuphele ngisho lezifuyo zenu eliwukhuphele nje yonke into eliyikhuphileyo ukuthi ukhona njalo uyaphambili mhlaka 12 September ngolesibili uyenalo obuyayo lesibili sithi sonke kasitheni gwaqa enkundleni e-Trade Fair koBulawayo siyabonga mthakazi omuhle
hayi lathi sibonge loke ngumnumzana Greta Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Raphael Stanley Khumalo ozithi yena inkosi yamaNdebele ebesixoxa la ukuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba
le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku short wave 4930 6065 15460 lagu 13860 kilohertz.
Okwamanje ke sengidedela imuva ngelithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Yalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo sixoxalo nkosazana Victrice Mathutu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana abeZimbabwe abahlala kwele South Africa, iZim Imbokodo. Sicubungula ukuthi abesifazana abeZimbabwe basukumela phezulu yini ukuthi labo belungise amaphepha abo okuhlala kwele South Africa ngokusemthethweni. Siyakwamukela kuhlelo.
Okay.
Likhuthaza njani abesifazana ukuthi labo bephatheke kulolu hlelo?
Into yokuqala nje ngingathanda ukuthi siyabonga kuhulumeni weSouth Africa nomnyango wezasekhaya ngokuthi baphinde basikhumbule bavuselele la maphemithi okuyinto besihluphe omama abaningi. Sikwamukela ngezandla ezimhlophe siyabonga kumama uHlengwe Mkhize sithi viva Mbokodo. Njengoba lento i-apply online njengalokho bekusenziwa ngo-2014 sibone omama abaningi bedliwa izimali zabo abantu bethi baba-applyela online bebabhadalisa izimali ezisukela kubo-R150 entweni umuntu angazenzela yona efonini lobo ngacela omunye umuntu akwenzele yona anyone ole access to internet engakwenza sibangayi ebantwini bazobabhadalisa ukuba fikele ama form online izizimo imbokodo ikhona ukusiza omama abangenelisiki ukuzifilela ama form abathintane lathi sibasize ukufila lawo ma form online
yona imbangela yikuyini ukuthi abesifazana babe lohlupho ukuthi bebhale lokho okufunekayo encwadini lesi
ungananzelela abantu abaningi abalama permits lawa ngabomama abasebenza ema-kitchen abantu abafundileyo enough abaningi abawasebenzisi la zange bawa-apply ama-DZP because bebevele belawo ama-permit wabo ama-critical skills so abantu abaningi abasebenzisa la ama-permit ngomama nje abazisebenzele ema-kitchen othole ukuthi le mfundo yethu ayikho ngako okuthini sesingazibe sibekwazi ukufila lezi zinto online kakhulu uzothola ukuthi omunye umama une-56 years awucabanga ukuthi umama une-56 years unefoni mhlawumbe yokufona nje even laku-WhatsApp ndawazi nokuthi ungenwa kanjani ngoba usebenzele kishini kodwa leyo payment unayo lokho akuthi ukuthi somele uthena angasakwazi ukufila amafomu ngoba ekhulile njalo engalayi ulwazi oluphelele ngokuthi kufilwa kanjani abaningi abantu asebezifuna incwadi kodwa unfortunately incwadi lezi lokhu ku-apply laba abavele be-apply ngalesi yasikhathi ngo-2010 so ngangokuthi abafilayo nje sokuyilabo vele abavele belazo futhi abantu abaningi esikhathi kuthiwa as-applyeni ngo-2010 ngicabanga ukuthi bazange baye kuyo-applya so abantu abaningi ngapha kithi esayidini lethu omama esilabe sesibakwenile balama-permit lawa abaningi basebenza emakhishini abanye basebenza ema-restaurant so laba abadinga ama-critical skills sebenzile eskills asilabo kangako I think ma ngingaphambanisi laba u-2 kuphela athofa bomama bafika 86
manje lizabazisa njani laba abesifazane ukuthi liyabanceda
sifuna wonke umuntu ongumama loba ungumama ulesihlobo sakho wena ulayo leyo permit ulesihlobo sakho saziyo esilaleyo permit esingumama esifuna usizo noma ngubani olalelenga lesikhathi lomama ozofuna usizo siyacela ukuthi babalayele kuzima imbokodo like sila lapho sitholakala khona abantu bakho sikhona ku Facebook ipage lethu lithi I am a woman ngilimbokodo lalapho futhi sizochiya imininingwane yokuthi uma ufuna ukusithola ke sihlale phansi sikhulume sifile amafomu la ukhona senza kanjani then sile website www.thezimimbokodo.com.co.za so abale access ye website bangaya lapho abale access ye Facebook bengaya ekhasini le Facebook
lalilungiselele yini lokho kumbe kathesi umuntu ongalancwadi ezifunekayo ukuthi abuye lazo ukuzolungisa lamaphepha isikhathi siyabe sesimchile
isikhathi esisiphiweyo kusukela mhla ka-15 kusiyafika mhla ka-30 November umnyaka wonke lo since siqale inhlangano yezimo imbokodo omama ikakhulu esilabo lapha kumbokodo besivele sibatshele ukuthi imphumela yokuthi kuzokwenziwani ngama-permit isingamenyezelwa noma yini umuntu kahlale le ncwadi yomsebenzi ela i-passport lakhe elakho konke okuzodingeka njalo sibe even le mali besisazi ukuthi kuzoba le mali ezofuneka ngoba besigcine si-apply ngama-R870 sikwazi ukuthi okungenzeka ukuthi ibe yileyo kumbe idlule kodwa sizimisele futhi ukusiza kulaba abadayi bathi incwadi zethu azihlangani kanje kanje sibone ukuthi sisizana kanjani loba ungumama ungasebenzi ungela mali yokuthi u-apply leyo efunekayo sizifondela eduze sibone ukuthi sisizana kanjani
leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosazana Victress Mathuthu isiphathamandla senhlanganiso izim imbokodo sixoxelaye ekhonale eSouth Africa asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
hayi siyabonga ke sithandekile Inzwisa kamaqondana shabalala rhythm besigqibela uhlelo kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Amazwi omkhokheli we-MDCT Mnumzana Morgan Tsvangirai awukuthi iGugurawundi yabangelwa yini asecunule abaningi. Amafutha ezimota asesilela elizweni kulandela ukwehla kwesisindo semali yohlobo lwama-bond notes. Ozithi inkosi yamaNdebele uMnumzana Stanley Raphael Khumalo okhangelelwe ukugcotshwa ngolwesibili oluzayo eZimbabwe International Trade Fair igama uChris Gande lilalo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.